VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 kumabasa 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokulomunye osetholakalele igcikwane lecoronavirus eHarare osokwenza babe ngamachumi amabili lane elizweni. Umholi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi kumele alimuke igcikwane lecoronavirus ngoba liyingozi.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane esekhasi ukuthi ahayize umphimbo bekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala. Sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagade imota kumbe imchova bekata amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona uDokotela labomongikazi. Hayi lokhu asikufuni ngoba uya usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade laba imoto.
Inani lababulewe ligcikwane lecoronavirus lokhe liqansa kwele South Africa.
Esikubonayo ukuthi ngathi lento isazothanda ukuqhubeka ngoba sibone isimo sabantu abalambileyo abafuna ukudla bephuma besiya ngaphandle ukuthi bayothola usizo lokudla. Into esiyibonayo ngeyokuthi njengoba izinsuku zokuvala kwezwe seziye zadluliselwa ekupheleni kwalenyanga, siyabona ukuthi abantu bazoqala ukungalaleli kakhulu limithetho.
Zonke lezi ndaba lezi lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulo yedwa otholakale elegcikwane lecoronavirus eHarare izolo osekukhweze inani labalegcikwane leli baba ngamachumi amabili lane. Omunye walabo abatholakale belegcikwane leli ngoleminyaka emine. Abathathu abakobulawayo babikwa bathelelwa ngumuntu munye osewabhubhayo. Kunjalo nje amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7385 abatholakale behamba-hamba besephula umthetho ukuthi uZulu ahlale ngekhaya emizameni yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane lecoronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama amapholisa axwayise uZulu ukuthi ahlale ezindlini njengokutsho kukahulumende ngoba ukuphuma phandle okwenziwa ngabanye kusenza umsebenzi wokulwisana lo mkhuhlane lo ube nzima. Athe njalo azaqhubeka ebopha labo abazatholakala bebhodabhoda mahlayana. Isixwayiso lesi siza ngesikhathi abanye ikakhulu abesilisa abahlala emaphandleni bebikwa besatshona bebhoda ngamatshwala bengagqize qhakala. Abanye bawutshaya indiva umkhuhlane lo besithi ngowemazweni ngakho awusoze ubahlasele. Lokhu kusolwe kakhulu nguDokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo othi abantu laba kumele bakunanzelele ukuthi umkhuhlane le uyingozi njalo awukhethi.
Ngilesi sikhathi somqando yiso esiyingozi kakhulu. Yikho ngicela obaba laba othi khona bayahamba kakhulu bazintshantshu zokuhamba. Hayi, ngibona ingani nxa into le ingangena sibili ifika emaphandleni bayithathe abaningi bayabezalala ngophondo. Ngiyabaxwayisa kakhulu ukuthi bengazenzi abantu abaqinileyo ngoba leli gcikwane liyabulala. Yikho bayaxwayisa ukuthi bengahambi behamba bezula bazabe behamba bethelela abanye abantu umkhuhlane.
Amamaski wona aqakatheke kanganani ekuvikeleni ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Indaba le yokuthiwa ngamamaski ikhanya iqakathekile kakhulu ngoba iyavikela ukuthi umuntu ma ekhwehlela isikhwehlela sakhe kumbe umphefumulo wakhe elokade uphefumula uyahamba kakhulu ukuthi ungafika obathi ngesikhiwa yi-2 meters. Yikho ma ufake imask uyabo uvikela ukuthi ungazi wathelela abanye abantu lawe ukuthi nxa kade ungelawo umkhuhlane lawe ungazi wangena kuwe. Yikho kuqakathekile imask ukuthi abantu bayayizuze. Nxa bengela mask bayenelisa ukuthi bafake ilembu bazithandele emlonyeni lemakhaleni ukuthi bangaze baphefumule. Lokhu ke ngiyakukhuthaza sibili ukuthi hayi njengoba sesiya kathesi esikhathini somqando abantu nxa bele mask bayigqoke nxa bengelayo befake ilembu ngoba leli gcikwane litsha lifike kathesi akula muntu olaziyo. Nxa ukuvikela kuqakathekile ungivikela kusithi ukuthi ufake ilembu lifake lelo lembu ngoba asifisi ukuthi uzuzele umkhuhlane omubi kangaka.
Umuntu nxa ethe wezwa angani umzimba kawusavumi njalo enakanela ukuthi ulayo icoronavirus kuyini amele akwenze.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane esikasi ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala. Sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imthova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into okumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakhansila okuthiwa i-Department of City Health uyidingeleyo number ubusubafoni. Nela laba bantu babezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kwekuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bezokutshela amaresult makuwukuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambela esibhedlela se-Thorngrove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbe ubiza abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane ngokuyangaka. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
Uzulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Bengicela ukuxwayisa uZulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu ukuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu. Njalo ubulala abantu masinya 2-3 days mawusuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyachona.
Udokotela Solwayo Ngwenya umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Kunjalo nje inani labantu abafileyo bebulawa ligcikwane le-coronavirus kwele South Africa libikwa selifika kumachumi amathathu. Kubikwa njalo abantu abaningi sebesephula izinqumo zokungaphumi ezindlini ngenxa yendlala esibhahile ezindlini zabo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe asezwekazi le-Afrika, eye Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ake ngithi mina umumo lapha eSouth Africa sibona ngathi sisasekuqaleni kuyasungula, kanti futhi masibheka amanani abantu asabehambe bayotestwa for lo mkhuhlane siyabona ukuthi abekho baningi kakhulu, kungakho amanani esasephansi. So esikubonayo ukuthi ngathi lento isazothanda ukuqhubeka ngoba sibone isimo sabantu abalambileyo abafuna ukudla bephuma besiya ngaphandle ukuthi bayothola usizo lokudla. Into esiyibonayo ngeyokuthi njengoba izinsuku zokuvala kwezwe seziye zadluliselwa ekupheleni kwalenyanga, siyabona ukuthi abantu bazoqala ukungalaleli kakhulu lemithetho ngoba belambile befuna ukuyadinga ukudla ngaphandle, ngoba abantu abaningi phela kabanazi imali, bazabanazi imali emabhenki ukuthi baqhube besiyothengani besiyothenga ukudla, kanti abanye bazenzela imisebenzi yabo bengaqhashiwe, so kudinga ukuthi bahambe phandle bayothola imali yokuthi babondle ingane zabo.
Bakhona yini abadabuka eZimbabwe ababothiweyo phezu kodaba lokungalandeli izinqumo ezabofakwayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Shoyo baningi kakhulu abeZimbabwe ababoshiweyo, beboshelwa khona ukungalandeli imithetho le efakiweyo eyokuvala kwelizwe. Okusuke kubehlungeke ukuthi mase beboshelwe leyo ukungalandeli leyo mithetho ngoba bephuma beyofuna ukudla, abanye bakhona kutholakala ukuthi basuke bengenawo amaphepha abagunyaza ukuthi babe sezweni. Okusho ukuthi mase kunjalo basuke ke bese bevalelwa ngo-Section 49 okuthi bangama-illegal immigrants, bese bevalelwa isikhathi eside bangakhushwa njengabala ekhaya abakhushwa ngobail. Kodwa baningi ngempela abaseZimbabwe baboshiwe. Sikunanzelelayo kakhulukazi ukuthi izibalo zisakhuphuka, kanti futhi lo mkhuhlane sicabanga ukuthi usungenile vele phakathi ezindaweni la kuhlala abantu, njengoba besizwile emavikini ambalwa adlule ukuthi eStraight la ngase-Alexander bekutholakele ukuthi kunabantu, kunomuntu obegula lapho nabanye asebelandelela. Kanti sathola futhi ukuthi eThekwini endaweni yaseKwaMashu nasemlazi futhi abantu sebetholakale benawo lo mkhuhlane. Esikubonayo kakhulukazi ukuthi kulapho kuzoba nenkinga khona ngoba lezi ndawo lezi zinabantu abaningi kakhulu okusho ukuthi lokho esikubiza nge-social distance ukuthi abantu baqhelelane akukho lula kanti ke futhi ngesizathu ngesigaba sokuthi abantu kabanayo indlela yokuthi bahlale ezindlini kufanele baphume phandle bayodinga ukudla sibona ukuthi abantu umkhuhlane lo usungathatha usungathatha isigaba esiphakeme esokuqala ukuhlasela kakhulu sibona abantu abaningi begula njalo beshona ngoba abantu bakithi ikakhulukazi emalokishini kabanayo indlela elula yokuzivikela kanti basazophoqa ukuthi baphume bayofuna ukudla okunjengokuthi masisabheka isimo njengamanje siyabona ukuthi kuleli viki sesiqala ukwengena ngalo ngoba sesiphakathi kwenyanga abantu kuthe elizwe imali ivalwa bekuye kuphelele kwenyanga ukuthi baye bathola iholo ngoba kuyimadlana okuthile nalo kade bekubekile bekusasekhona kodwa kusukisela lapha sesiqala ukuthola namanani abantu abaningi kakhulu abafuna ukudla ukusizwa bathola ukudla abantu bezimbabwe njengoba usabuza baye bahamba ngomgqibelo kwaba nomhlambi wabantu lapha eUvela kade befuna ukudla ngoba betshela ukuthi iembassy phisana ngokudla kanti lo message bingelona iqiniso namhlanje sibona base Alex njalo nabo bebaningi bephumile besithi bayofuna ukudla kodwa bangakutholi okukhomba lokho ukuthi isigaba sesingena kuso sizothanda ukuthi sibe cayi kakhulu
umnumzana Vusi Muzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe eAfrica ezihlala eSouth Africa eAfrica Diaspora Forum ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende uthi useqalisile ukwabela abaswelayo imali yokuthi bethole ukudla lokunye ngesikhathi iningi lilandela iziqondiso zakhe ezokuthi lihlale endlini ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Uhulumende wayethe abamabhizimusi amancinyane labo bazathola imali. Kodwa umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo eyobulawayo Vendors and Traders Association uthi abakayitholi limali. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Ndiweni ngalolu daba kanye lendlela abasebenza ngayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Imali uhulumende ayithembise abantu ayikafiki esithi ezikhwameni zabo kuma wallet abo khona xa sisebenzisa ama mobile money transfers ayikafiki kho akukho seyitholele nje manje ngikhuluma kunje bekhulunywe ukuthi khona yaqala ukuthi ifike bebethe ngombiko sobona ngaphanda bebethe izolo kodwa ke akula oseyitholile njengoba nje ngikhuluma lokuthi imalini ngazange sicaciselwe kakuhle ukuthi imalini imali ezabuya sibuzile ke uhulumende ke sisebenzisa amalunga akhe amanye esixhumana la ukuthi basitshele ukuthi imalini bebethe bona abakatholi inani lokuthi imali engakanani bazasitshela bangakuthola lokho kwenzileyo ke thina ukuthi sihambisile amabizo esilawo amalunga esebenza lawo esithi ngesilungu i-database sahambisa ke lamanamba abasebenzisayo ukuthi nxa imali ezithunyelwa ingene emafoni nabo nakanele ukuthi engxenye kuzakhi njengakulunginje amalanga siphela nje kunje abantu kulobunzima ezindlini ngabe uhulumende uyagijima athi abantu basizakale bathole imali yalonale.
Ukusebenze kanjani kulezi nsuku ngesikhathi se-coronavirus le-lockdown? Liwota njani impahla njalo lizivikela njani? Liyathola yini inzuzo?
Kulobunzima kakhulu kathesi kunzima ukuwota ngoba imkambo lapho abantu esisebenzela abathenga kuni into zokuthengisa ivaliwe. So abantu abaningi vele nje ngikhuluma nje ngabasebenzi kulobunzima kakhulu ezindlini imali seziphelile nje kusazi ukuthi abantu abasebenzayo vele kabala lokho abantu esithi ngesikhiwa ngama-savings ukuthi imali bayibeka abasebenzisi bathenge ukudla nxa sokuthi kwavala njengoba nje kunje nje hhayi kulobunzima sibili akula zinzuzo ekhona izinto zimile abantu abaningi bazehluleka ukuthi baqale amabhizinisi abo kutsha baye phambili nxa sokuthi kwaphakanyiswa ukuvala nci ilizwe lokho esithi i-lifting of i-lockdown bayakwazi kodwa-ke abantu ukuthi-ke kulo mkhuhlane okhona nalo usuqede umhlaba wonke nje jikelele. So kungathi uhulumende ngabe uyagijima kakhulu ayenze lokho kuthiwa yekukhangela abantu i-testing kakhulu kakhulu abantu abahlangana khona ezitolo emzileni yokuthenga ukudla yikho kugcwele khona kakhulu abantu ukuthengisa ukuthi enxanyenxa engathi abantu abakhangele khona phana bahlolisise khona phana abantu abaningi bengananzeleli umphuhlane lo ukhona njalo futhi uyingozi mbona ngani abantu abaningi ngani bakhohliwe kumbe benza ngaboma usuzibekwazi kodwa ngani bakhohliwe abantu sibili ukuthi kuzoba le ngozi umuntu uyambuza akutshele ukuthi ha mina vele lokho akuze kungakuze kungibulale ukuthi ke nxa abantu bephela kanje emhlabeni ongejikelele abanye besikhona nani nasizokubabulale bona babe sibathembeni so ngicabanga inxa imfundiswe ngabakhona ning futhi njalo abantu ayinqe bazaqala ukuthi bathathe lo mkhuhlane ukuthi umkhuhlane oyingozi kakhulu empilweni zabantu
ngabe uhulumende uyavumela inhlanganiso ezincedisa uzulu isivuso sathi ama NGOs ukuthi ancedise ukufolisa abantu emalayini nezimpupho lapho ezitolo ngoba ikho lapho esifanana nozaba le ngozi enkulu kakhulu abantu bayama nje abalandaba lokuthi kulo mkhuhlane abanye vele abanakile so siyacela ukuthi ngabe uhulumende uyadisebenzana namapolisa akuncedisane ukuthi xa abantu belayini le abantu bebefundiswa khonapho kungabi ukuvala ncinci kodwa ke ukuvala but kulokufundisa ama-CSOs athi beza ama-volunteers abalungisela ama-BP betshengisa ukuthi umuntu uyezwa msebenzi wani le material yokuprotecta kuyigqoza ukugqoka ukuthi bafundise abantu
Umnumzana Michael Mdladlandiweni isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezehlukeneyo eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzethula amazwi akhe okunanza ilanga likazibuse kumabonakude kulandela imigoqo yokungaphumezi endlini kuvikelwa kumemetheka kwegcikane le-coronavirus. Umkhosi wokunanza leli langa wawumele wenzelwe enkundleni yeBurgerfield kobulawayo okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leZim Live lithi owesifazane obethiwa uyatshakala edolobheni lakobulawayo yena elegcikwane le-coronavirus uselandule limbiko esithi kazange ake asuke emzini wakhe. Lumama ungaqanjwanga igama kodwa othiwa ngocase number 15 uthe imbiko eyethulwe liphephandaba le-Chronicle izolo isimfake engozini yokuphoxana labaqhathi bakhe ngoba esebenza kwezempilaka. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle kanye labalaleli abahle kubasakazi sibonga umsebenzi omuhle eliwenzayo. Ngithanda ukuthi mina ngitsho ukuthi siyabonga ngesinqumo esethulwe nguhulumende esokuthi abantu bahlale ezindlini kodwa okudanisayo yikuthi kule ndawo engikuyo mina ngisesigabeni sikaward 6 seGwanda North yikho abantu kabalandeli esikunanzelelayo lokho engikunanzelela imota lokho ezigcwalisa abantu ngobunengi ziyacatshela amapolisa lapho befike emapoliseni abantu kuzwakala bayehliswa baqume ngenyawo bayethathelwa phambi kwalapho kulamapolisa khona. Okwesibili abantu bayafonelana ukuthi bazisane ngamabhizinisi center lapho kusiza amasosha bavale okwaleso sikhathi esendlula angavela adlule baphinde bavule njalo njalo kazilandelwa izikhathi zoneze kunywa nguhulumende ukuthi abantu bavule ngazo bavale ngazo. Bayavala kwesinye isikhathi ama bagladu kodwa iminyango ivuliwe kumba abanye bayivula bathengise emuva. Okunye ngunanzelelayo lokho abantu bedlala imidlalo yamabhora lamanye amathimu njalo kulokudlalwa kwamakhasi enginanzelela ukuthi babe amakhasi njobe banjwa ngabantu abaningi. Okunye nginanzelela ukuthi kuyadingeka ukuthi alubana vele sekusiba lokuvakatshela kwamapholisa kumbe amasosha kokuphela izindawo zonke lokuthi okunye okungihluphayo ukungancediswa kwabantu njengoba abantu kuthe bahlale ezindlini uhulumende abantu lanxa bekhala ngokudla
yaye Sanibonani emsakazweni balaleli nabasakazi bethu lapha ku studio 7 ubingelelayo uJustin wabambela nkatha ngesibo. Siyakuzwa ukukhulunywa kuhulumeni ma ethembisa abantu ukuthi uzobazama ngamasenti ukuthi bekwazi ukuthi bazincedise, kodwa ke esikucelayo ukuthi sethembiso asithenjiswe bese sifezeka, ngoba okuhamba-hamba kube nzima kuwukuthi ma ngabe kuthenjiswa isethembiso singafezeki. Kuba nzima kakhulu ukuthi kutholakala abantu ukuthi abahleli ezindlini ngoba abanayo imali yokuthi bethenge ukudla, abanakho ukudla ezindlini. So kuba nzima ukuthi ungahlala endlini ungenayo imali yokuthi ethenge ukudla ngoba ungenakho ukudla. Yikho kudala ukuthi kuqinise ungathi mhlawumbe abantu ngabawuthobela umthetho kahulumeni, bebonakale sebehamba ezitradini kumbe sebehamba besiye ezitori bezama ukuyafuna khonokho ukuthi kungabaphilisa, ngoba ngeke phela uhlale nje endlini udwena kuthe uhlala endlini kodwa ekubeni ungenakho ukudla, ungenayo imali yokuthi uthenge ukudla. So uhulumeni mayethembisa akathembisa izethembiso zifezeke, ngoba manje siyabe zinabalalela kithi bayakhuluma ukuthi kuyathenjiswa kodwa kungenziwa, kuthenjiswa kodwa kungenziwa. Phela akudingeki ukuthi uhulumeni njengomphathi wezwe lonke ekhiphe igama lokuhlukana nabantu nje ukuthi ethi hayi ngizokwenza ukuthi esenze ukuthi abantu bangabi mhlawumbe bekhuluma kakhulu. Akusizi lokhu kwethu, ngoba vele siyazi ukuthi izwe lakithi izwe lendlala, kusebusika kusehlobo kusemini kuntambama kuvele kuhleli kuyindlala. Abantu bakithi baphila ukuzithengisela, baphila kuyawoda lokhu nalokhuyana. So manje konke lokhu ngoba kuvaliwe, uhulumeni akathatha isinyathelo esimasinyane ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuphila, ngoba kunzima ezweni lakithi. Siyakwazi noma singekho khona kumbe noma bengekho khona, kuvela kukaze kwabantu nakuzima laphayakha. Uhulumeni kathembisa izethembiso azifeze basakazi bakithi, ngoba lokho vele angeke kwenzeke ukuthi abantu behlale ezindlini bengenakho ukudla. Lokho nawe uyakwazi futhi kwayena angeke ahlale endlini uhulumeni enganakho. Kuzomkhosa ukuthi aphuma ahambe odinga ukudla, abonakale semgwaqweni or abonakale kuphesha adinga ukudla ukuze kube right ekhaya. So nasebantwini kuyefana, impilo iyinto eyodwa, akucatshangelwa abantu ukuze bengafi ngendlala futhi ngapha kuthiwa sibavimbele ukuthi ikholoni ingababulali. Akusizi phela ukuthi sithi mhlawumbe sibale ikholoni phandle ngathi indlala indlini akhona ibhokile futhi. Akusizi lokho abazali bakithi. Uhulumeni acabangele abantu bakhe abaphetheyo ukuthi isimo sibi, kusemakhaya kusemadolobheni isimo sibi kakhulu kakhulu kakhulu. Akekho umuntu ongakuboniwe, akukho zulu, akukho kudla, konke kuwomile. Uhulumeni kathembisa izethembiso ezifeze ukuze nenani labantu labahamba emgwaqeni noma bahamba besiye ezitolo besiyakubukula liyehle. Ngale kwalokhu inani lelo lehle liqhubele khuphuka, ngoba phela siyezwa nje abantu bakhala ngapha nangapha nangapha ngenxa yendlala. So sizohlala kanjani ezindlini? Uhulumeni akathathe isinyathelo esiphuthumayo ukuze abantu bekwazi ukulawuleka, ngoba engikholwayo ukuthi ma ngabe ukuthi uhulumeni uyathembisa cede feze leso sethembiso sakhe, kuzokwenza ukuthi abantu behlale ezindlini, kanti bazobe befuna emgwaqweni ukudla benakho. Ngoba ma kuthiwa ukudla kuyaholelwa abantu kumbe nemali le ethengiswe isiphiwe abantu sebekwazi ukuthenga ukudla bahlale ezindlini emakhaya noma emakhaya, kuzoba lula kakhulu ukuthi abantu belawuleke. Kodwa ma kungenjalo angeke kube lula. Kuzoqhutshekwa ukuthi mhlawumbe abantu abathobeli umthetho, kuqinisa ukutshaya abantu futhi kusenzwa njaninjani. Kodwa isimo besibona ukuthi sibi, manje siyamcela uhulumeni wakithi, siyamcela siyamnxusa ukuthi akanakekele abantu bakhe abaphetheyo, kumbe akanakekele thina abantu bakhe asiphetheyo, ukwenzela ukuthi nathi siphephe ekubulaweni yindlala, siphephe futhi ekubulaweni yikholona leyo. Kodwa kungenjalo kuzoba nzima kakhulu, uhulumeni ngathatha izinyathelo eziqinileyo ephilise abantu kumbe encedise abantu, kuzoba lula ngaleyo. Ngiyabonga kakhulu basakazi bakithi.
Mina ngu-Revolution ngiseBotswana. Hhayi bo, umkhuhlane lowo kunjenje sivalelwe ezindlini, kubuhlungu lokhu ukuphila kanje, singakwazi ukuthi unkulunkulu uzaphepha nini.
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwelemelika. Ingcwethi zempila kahle zakwelemelika zibikwa zicubungula imbiko ethi igcikwane le-coronavirus lingaba laphekwa elaboratory yakwele China. Igcikwane leli libikwa laqhamuka emkambo wedolobho le-Wuhan kwele China lapho okuthengiswa izinanakazana ezifana labomalulwane, inyoka, inkaka lezinye ezidliwa ngabanye abahlala e-China. Kodwa ingcwethi zemelika zithi kukhona ukuthaya amanzi ngoba uhulumende wakwele China waqala walandula imbiko yokuthi igcikwane leli liyingozi njalo lingasabalala umhlaba wonke. Kubikwa kulo dokotela ohlaba umkhosi ngegcikwane leli kodwa wafa ngendlela eyachiya abaningi besithi mhlawumbe ubulewe ngokuveza iqiniso. Lokhu kwenzakala umongameli Donald Trump esememezele ukuthi ilizwe leMelika selizaqala ukuvulwa ngamahlandla achiyeneyo. UTrump uthi kuzavulwa izitolo zokudla kuqala kodwa amabhawa azayala elokhu evaliwe. Kodwa bakhona abasola inyathelo likaTrump besithi lingafaka abantu engozini ngoba lokhu kulenani eliphezulu kakhulu elibulawa ligcikwane le-coronavirus. Leo ke ingoma ka Peter Tinet. Koma masebe sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Sokulomunye osothalakale legcikwane le-coronavirus eHarare sokwenza babe ngamachumi amabili lane elizweni abalegcikwane leli. Umholi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi kumele alimuke igcikwane le-coronavirus ngoba liyingozi. Inani lababulewe ligcikwane le-coronavirus lokhu liqansa kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempela sonto elithukela.